bonke abantu ngabansundu ngabamhlophe balendlela yokuthi benze izulu line nxa selibonakala sengathi kalini
esintwini sikamthwakazi khonapho nxa abantu besithi bayaphuma bayegangeni basacela amazulu kwenziwani khona ngale
kaba eziningi nxa usithi abantu bayaphuma ukuphuma lokho lapha kito sikwandile ukuthi balalokhu okuthiwa yikwebula inxoza ngesindebele ngesikhalanga bangathi litenela lekithi singathi siledlela esazithatha ezilobukhalanga lapha ke okuyabe kusenziwa ngabantu ezigabeni zawo bayaphuma benanzelela ukuthi kulezi izinto eziphakathi kwemvelo ezingalivala izulu yikho kumele sikuzwisise ngokwazi kwabo-ke bazahamba bayezingela ayisikho nje zingela inyamazana abaza kuthi bangazibulala bahambe lazo endaweni ekhethiweyo bahamba bekhupha ezinye izidleke zenyoni thize eziyizona abanakani ukuthi zingakhamisa zixotsha izulu bahamba bekhangela izihlahla ezatshaywa lizulu ezinye izidleke zenyoni bezethula singathi kuyikuhlamba imvelo ukuthi nxa izulu selizefika lithole kuhlambulukile kungaze kwaba khona okulixotshayo yikho-ke ukuphuma kuza kuthi-ke omama ngaleso sikhathi labo bayaphuma bahamba betshaya izingungu zabo bazayahlangana labobaba asebezingele babulala izinyamazana thize entabeni amagogo egangeni lapho amanina lani lani bazawathwala-ke ayehlizwa laba abangaselamandla ukuhamba yiba bazabuyela khona ngale ndaweni-ke elamanzi baqalise ukuhlinza kodwa-ke isawuto sitsho ukuthi kalivunyelwa baqalise ukuhlinza kuza kuthi amathambo lezikhumba leziyana ziyetshiswa intuthu liyana bakholwa ukuthi yiyo-ke ezakwenza umdali athokoze athabe ukuthi hayi nampa abantu bami basangikhumbula-ke hlise izulu lakhe ngokokuqala-ke lokhu besehle khona lezindaweni zabo
okunye kwenziwani khonapho
sekusiba yile indlela ekuyacela amazolo kulezi ndawo okuthiwa ngamadaka khona le makhaya abaza kuyacela khona izulu lapha-ke sekugidwa kugidwa iwosana iwosana lezi eziyizithunywa zikangwali ngesikhalanga bagida bekhonale ngaphansi kwesihlahla esikhethiweyo isihlahla esilamaxolo alamanzi into kumele siyizwisise yikuthi amanzi akhiwa endaweni elamanzi ekhiwa ngumuntu osuka endaweni engelamanzi kawuyikukha amanzi endaweni okungelamanzi isihlahla singeke saba liphane ngoba iphane lomile amaxolo aso iphane kalilamanzi ngakho uzathola izihlahla ezifana labomvimila yizokugidelwa ngaphansi kwazo amahosana khonapho kagide itshaywe ingungu kuza kuthi-ke ngemva kwesikhathi-ke sebesuka sekuyinyanga kampandula-ke kathesi injelele layo isihlanjulwe yathanyelwa sebesuka-ke ngezigaba ngezigaba izolo bebesuka izindawo zonke khonale kubomashonaland khonale kubobhatswana sebesiya-ke enjelele yiyo-ke indawo lapho kucelwa khona izulu okuya ihosana labanye abaziphelekezelayo bathwele izipho eziya kwethulwa khona ngale ukwenzela ukuthi-ke babe ngabantu laba abalezipho bahamba behamba ngenyawo izolo kanti-ke njalo-ke laba bantu ngabantu abalezipho ezifana imbanje izolo ibisebenza balotshwala babuthwele emakhanda lamhla sebethwala ngezinqola sebefaka ezigubhini kodwa khonale-ke sekusiyagidwa ziyabulawa le nkomo ezimnyama khona ngale ayokunye kamalembu amnyama balawo asezangeniswa phakathi khona ngale kulapho khona okugidwa khona iwosana eyona eziyizona-ke ezithi zingagida izulu line
ye so kujayelekile ukuthi line yini nxa kusenziwa khonokho kumbe lina sokuyenziwa konke lokho
kwakuvele kwakucelwa minyaka yonke kuthi labana kade bethunyiwe ngoba bazabuyela le nhlanyelo isivutshiwe ngoba inhlanyelo imele ivutshwe ivutshwe ngale nxa bebuyela bese lisina izolo kuthiweke licitsha inyawo zalabaya akade be-enjelele hayi line izulu bebekukholwa lokhu njalo kusenzakala-ke hhayi izulu selisina nxa njalo libonakala ukuthi kulokhu kuyangathi liyasilela ngemva kokugida kwamahosana bekukhona futhi ngapha ngesikhalangeni umgidi wawuthiwa ngamayile sokuphuma omama kakhulu-ke lapho-ke hatshi kabasavunulanga bazahamba-ke begida bezitshaya ingunga bafuna ukubona amadoda eduzane lapha-ke kuyabe sekunzima sibili kuyila kutsho ukuthi yinto ezilayo ngolimi lwesikhalanga.